Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu sika Moyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe Highlands eHarare lamuhla lapho umongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo engela ukulwisana engela ukukhuluma okuningi hayi futhi silahle umdala wethu so peaceful.
Ibandla lemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eNsiza South lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota abona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha kanye lezokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe we-Highlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla. Umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelete. Isikwelete esedlula izigidi ezimbili zamaRands, amadola i-R2 million, esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka incedisa limuli aze ayingcwatshwa ngolwesibili. Gibo eBuhera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena isiqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba nguprime minister nxa ekhuma uyaphiwa ipenkeni. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni vele benza njalo. Wawungafuzanga ukuthi ubaba ka-Tsvangirai behlukane lokwabanye, wawufuza ukuthi lapho kwenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, amboni ukuthi angaba yinguquko kwani ngoba ube khona kusukisela ekuqaliseni lapho eqalisele khona izanu. Konke okubi nokuhle okwenziwe izanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje okungabe sokutintile ngaye kuyini ambona ukuthi kukhona sambelini.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na ngoba besizwe ngani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye?
Nami nguzile kufundwa endabeni zayizele ukuthi unina kamufi utsho njalo. Kodwa athi abona into emangalisileyo ukuthi kuthe kuphuma la ku-ZTV kuphume nje iklipi yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba kumbe bengena endlini nje besiya nga ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyacina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT ixotshiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngatsho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe kutsho ukuthi-ke ngumthetho ifuze ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje uthi ngabe ukuthi engathiwanga inhlonipho yelizwe engcwele kungaba le mbuzo.
Lo isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxelaye eseHarare. Ngaphambilini kwamazwi kaMongameli Mnangagwa, isidumbu sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasotsha eCommando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini eMDCT eHarvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe obekulo umkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla nanxa abanye balahleke bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bebuthana emahofisi namakhulu aleli bandla eHarvest House ngenhloso yokuvalelisana naye. Osakhulayo umnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingela nketha betshabi.
Umdala lo ubemelela ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke, olwesizi labantu. So hayi, silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usishiyile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhulumayo hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi, sifuna silahle umdala wethu so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongagethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende umnumzana Eric Maraba othi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lokuhlabela ingoma ezijeneyo ezitshengisa ukusekela umnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi uRogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo la nxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi umnumzana Jamisa ulosekelo.
Abanye babesithi asambeni ngendlela le, abanye besithi asambeni ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Jamisa, because ngumuntu who was involved in politics. Lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona, abanye babehamba betrayela ama briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengelandaba ngemhlangano usebenzele umhlangano lokwana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public, abantu laba, ama grassroots people.
Uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zilakho ukuhlala phansi zilulungisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenela umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu. Abantu sizibuyele sodwa. Sizibuyele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazibuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate life of our leader. Siyajabula kakhulu ngoba wasishiyela i-platform.
Umarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowerali eRobert Mugabe Square eHarare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lomoyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidluliselwe eBuyera, lapho okukhangelwe ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokho konke kube lokujabula, abantu begida bemanyene. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave, 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe eliphikisayo elemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South, lapho abasole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo eleZANU-PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisele ukuvota. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emahole umongameli wemthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Bake abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavrandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yiZANU-PF ukuthi bangavotela amabandla angasiyo ZANU-PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa, umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathena bangamahuhu, bafuna umuthi wamahuhu. Kungakho-ke abantu bakithi bathe ukukhithwa kukaMgabe bona kubancedanga lutho, ngoba iZANU isele ikhona embusweni kakhulu.
Na Richard Ncube wemahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabona kude we-ZBC.
Mnangagwa ngicela kaphume imbijela kasiphume ze ngishona salifuni nanhlala emakhodo. So e-charge lapha nga ufuni uyafika lapha abalishona hayi sempande kwalo. Ngicela leyiphumuze.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kwe-MRP esigabeni sakhe.
Siyabonga imthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini, and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
Unkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabhuzi ukuthi asambeni siyavotela ibandla lomthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele indlovu, ngoba ngu-MP iloba ngu-councilor. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa, siphila ngokwesatshiswa. Abantu bayafoswa ukuthi beye emhlanganweni. Abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lonyaka sivotela imthwakazi Republic Party, sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpila kahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungafi.
Namkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi sebebuyile. Hayi, mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe sasayelene elokhu ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi, mina ngiyabonga, semngiyabonga, ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni, ucingo lukamnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe acalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi, ngiyabonga Ntungameli, ngiyathaba ukuba la.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichasisele ngalolu gwalo.
Ikhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a Ndebele perspective, njengomuntu wakobulawayo. ama characters amebhukwini ahlala kobulayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulayo amaNdebele. Sikhangela ihistory yeZimbabwe, sikhangela idabo labo King Lobengulo, Queen Lozike, independence yethu right through iKukurahundi, sikhangele futhi ama-after effects eKukurahundi, sikhangele nje ilizwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlale kuzezi-5 kobulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolu gwalo?
You know, ngikhula kobulawayo, especially kuma team teenagers, you know, sasile propaganda eningi about history yethu, about ukuthi sivela ngaphi njengelizwe, and you know, into zangkhona eziningi zazi-exclude i-history yethu eningi, especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngaphi lolu gwalo kulabo abangathandi ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika actually izaba available ngo-January 2019. Kathe siliphuma e-UK, so online lingaba available, and lizabe lise-UK starting ngo-May. Kwenza ama-book reading. Kathe sinzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama-plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku-website yami, nomvuyochuma.com. Ikho lapho engiyabe ngifaka ama-updates ngebook le-availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esithi Shado olulobe ngo-2013 lumumetheni lona?
Ushado singambhala ngisase-South, ngangiyi-student e-South. Sikhuluma actually ngama-Zimbabweans in South Africa, ama-Zimbabweans across i-border, ama-Zimbabweans avele eGoli ebuyela ngikhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction lama-Zimbabweans e-South, abantu bangikhaya. Le ndaba yokutshona abantu be-cross i-border ngela ama-passport, into ezinjalo ezazichaza, ezazi-interesting. Ukubonisa ukuthi abantu bethu bahlakaniphile, ba-determined, so ngadecide ukubhala ngayo. So Ushado uzu-publish e-South and u-available e-South.
Ngaphandle kokuba ngumlobi novuyo, kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha e-University of Houston. So ngenza iPhD yami, ikho nje kuphele engikwenzayo PhD lokuloba. And then ngisalungiselela ukuqalisa i-book tour, ngebhuku lami selizaphuma.
Uyenza le literature ye-Africa yini, njalo yiziphi iingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Iingwalo esizenzile so far, one of our own is Tangaremba, Nervous Conditions, oyikhona ku-syllabus. Ungugi, Chimamanda, which you know achieve things fall apart. So you're using Gwalesi Zvalayo.
Usuka lapo ungaitola iPhD yakho novuyo. Uyabusu funu kwenza ni msebenzi bano ukangelele.
Interest yami will be in teaching post-colonial literature university level. Mbona nzahlala khonapha eMelika, ngiqhubeke ngabe ngifundisa ngapho lokho embhala ingwalo.
Oko kufundisa vele kusemulini. Ngabona uloba enkundleni yeTwitter ukuthi umama wakho wayengumbalisi la efundisa iMaths.
Yeah, hayi umama ufundisa iMaths, ugcwele o-teacher sibilini emulini yethu. Hayi, kubonga mina ntingamini.
Lolo bekuluhlelo lwabasakhulayo, ngixoxa lomlobi unovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Angelo baba mkhulu babelobola
usenzi
yokuzintuki kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha. So licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu, siyakwenza ke khonoko ecingweni lapha ke ngilosisa senkosi lo baba uEzra Jesus Banda. Sihlobo zami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi, siyaphila.
No, siyaphila kakhulu ke Dube, unjani wena?
Hayi, siphile kakhulu. Ngihleke ngigijime ngiye kusisa senkosi. Ulubona njani udaba lolu mama?
Lokhu umhlangano lo vele anyway ngoba okwenza ukuthi kube labo doli benobu kuyini omama kuthathi bane ngudluloba ngemhlabeni la nxa sokufuneka odoli kuthi ukuthi omama sebeyengathi andingalokho abodoli laba badura from into sengizibonile emsakazweni lakubo social media nxa ubaba elayo imali yokuthenga udoli we-16,000 rand uye kulobo luyayishela
baba sibani nalo daba lapha
Ayilapho mzukulu saphambana empilweni sivumelana ukuthi babe sibe lama choices abantu babe lokho bakufunayo yebo kambe akula angeke ngikwenze lokuthi ngudoli kodwa laba the ngudoli ke angibasoli ngobudoli at least uyabe into ethembekileyo labo mchiye khona umchiye khona uselelele kukanti omama ulizisa ungaziphathi wabo yikho sosenza into baba bagcine besiyathe ngodoli sekwazi ukuthi hhayi ludoli lo ungami ngedwa kodwa ngathola lo ntombazana ke thatha umzukulu wami sebebaningi kuye so ngakho-ke udoli nxa ngilaye ngingedwa laye
khonapho-ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi ngabathembakali so ungangcona umuntu azidingele nje udoli wakhe
hayi lokho angivumelani lakho ngitsho la kancane ama-problems ama-relationship akhona sibili omama labo bayaganga obaba labo bayaganga kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga eyinye i-substitute for ukuganga leyo sizaphelela ngakho sasanzakukani sithi abantu abami ngamahlongandlebe nithe ngodoli kuyaphelela ngakho kuyaqala
kungabafani
kube ngabazali
ye kodwa-ke manje-ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingatholi umkhuhlane ngoba nxa ngisithi hhayi lapha kumele ngihlale nomuntu umuntu yeni ehambe engiqila ilale lapha evuke lapha lale lapha evuke lapha elala labantu bonke laba umhlaba onke olokugcele azomphathele-ke umkhuhlane ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki angisavela ngikhathali ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labo bani bani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamtholeke ezilalele endlini engazange abe lenye indoda kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hhayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila
malume isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendweni kumbe emtshadweni kuyabizwa bobabakazi kuyabizwa umalume izimuli ziyahlala phansi ukukhulunywa kulungiswe singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungaselela mshado ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala kodwa ngasoze abefuna izigqoko ngafuna ukudla ngafuna ukuhanjiswa out so ekugcineni uyabe ehliphile kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezi nkinga zomhlaba phela okuningi emendeni kumbe emichadweni akukho about the sexual aspect okunye you need i-companionship ungakhuluma laye thule uze uyefika mhla kaba
ngizaziphithela isizungu ngizachitha isizungu ngizibambele efoni zami kulezi nsuku le-social media mzukulu ngizazidlalela ngizikhulume lo dube i-america ngikhulume lawo khona abo mzukulu ngikhulume labantu bekhaya isizungu ngangilazo ngibukelele television kodwa udoli wami ukhona ngikwazi ukuthi uphezulu ngale uzilalele o-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume khabatholakali ngendlawo abantu sesihlala khona emazweni la esihlala kuwe akunjeni nxa ukhona apha ebritain njona usebritain mzukulu uyakhuluma lobani nxa ule-problem uzexoxa lobani ngoba mina thi ngikhathana njengomalume wakho ngikhathana angeke ngize ngize kuwe la ngizolungisa indaba yakho uvele kutho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu sebekhathele omama bavele bafohle bayele omama sebefakele unyawo phandle lunyawo endlini hhayi akusebenzi njalo
sizasenkosi khonapho
labo baba bayenza into efanayo labo baba benza into efanayo nxa kuwukuthi
uphume
phandle uphume nomunye ubaba ke malum lokhu
yikuthiumuntu
du uyaphela du siyophelela ngabantwana bazavela nga nxa sesiyabe sesithandana labodoli yikuphela phela kwabantu
lapoinobem ungakhangela phela mzukulu laba abathenga odoli kakhulu labana abantu asebaphoxwayo sebelabantwana kudala sebaphoxwa ngabafazi babo umntwana nje bengasamdingi kodwa sendizama ukudinga into engandiqeda inkanuko zomzimba ngakho kudoli ungcono uyabe uya lapha ngifake ebhatri lachise angiye ngibona bomama lani lakho konoko ezigodokweni elikusebenzisayo lanselidingi ngamadoda la liqilayo
bala kolapho baba
ayalagani
yes yaluzudaba beselutshisa sibili kakhulu kodwa isikhathi sethu sesiphelile ngithatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale ebhilitane mbonge lo baba-ke u-ezra chisa sibanda khona ngale-ke laye ebhilitane asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki
ezayongesizwe esiphathelane lokholo silontungamile inkomo
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Niyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Upetheni namhlanje?
Namhlanje ngifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo. Ngiyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bakhalela lo owaye Prime Minister wethu. Bebonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo. Singakhangela ku-Isaiah 53, iverse ka-3, ithi yona ikhuluma ngoJesu lapho ithi uJesu yena wayengumuntu owayedelelwa esaliwa ngabantu njalo waba ngumuntu wezinhlupheko ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumana ukuthi ungabulakho konke kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini kumbe ukhokhela abantu kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga ugcina uthatha isimo lesi uJesu ayisithethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo injongo yakhe iyikukhulula abantu kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcine siba ngumuntu owayejayele izinhlupheko waba ngumuntu owayehlukuluzwa njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubaba uTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko owayebothwa etshaywa kwezinye isikhathi aphosase waba ngumuntu osegulayo ekugcineni waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi ngafika kwesinye isigaba kodwa izinto zasasebenzekanga ngendlela ezazichathangelwa ngawo. Ngakho abe ngumuntu wezinsizi ngawumkhangele mbona livesi ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwezinye isikhathi-ke ngingasabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni ubusuzibuza ukuthi manje unkulunkulu ungakhi xa isimo sami sishintsha. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, asobukhokheli obunika imizekeliso kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu esinxusela kuye uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba naye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumpristi omkhulu, ungumpristi omuhle onganjengabapristi bakudala ababefika kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu njani. Ngakho imizwa yethu yonke leyo yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kulaa muntu olendaba lathi uJesu wayithwala njalo uJesu uyakwazi ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza ubaba basithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone iZimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu sithandazela ukuba abalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki leyo.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, uyalandela umculo.
Sogo mo figile iye 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 angilali akishona gangwi don konto wano suzbega kuwe tenhliziyo yam ayiteli ngawe baby angilali.
Inzwisa yomculo ka-Otis Ngwabi esithi themba kuwe. Singakehlukani-ke sikhangele bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Khuluma esililweni sika Muyi Mnumzana Morgan Tsvangirai. Yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.